Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 10 Nhlangula 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kambe umanyano wabesifazane abakumabani laphikisayo uzanceda ngani kukhetho oluzayo?
Omama kumele basukule baye ngathi bayoregister ukuvota ukwenzela ukuthi sonke sihlele ukuthi i-election elandelayo sivote.
Izulu lesikhukhula libulala abantu abalichumi eSouth Africa. Kwezemidlalo silengxoxo lomkhokheli weqembu leHighlanders uNhlanhla Dube ngobudlwangudlwangu obusemidlalweni yaleli qembu.
Ukuphothela kube khona, yebo na kube khona, kodwa akubanga into ebeludlakela ekuthini kulabantu abachayeneyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkokheli yamabandla aphikisayo atshiyeneyo alichumi iphakathi kohlelo lokukhuthaza abesifazane ukuthi babhalise ukuvota kukhetho oluzayo. Inkokheli le ibuthene izolo kobulawayo lumbuthano ulandela ofanayo owenziwe eHarare kumaviki amabili adluleyo njalo ukhangelelwe kwenziwa kundawana zelizwe ezitshiyeneyo. Kambe lumanyano uzenelisa ukusebenza nanku amabandla aphikisayo awezwani. Sixoxele siphathamandla sebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosikazi Rita Ndlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yebo sibuthele Chris, besibuthele Chris, sikhuluma nje uku-encourage omama ukuthi omama njengani sonke siyakwazi ukuthi akusela voters roll. Omama kumele basukule baye ngathi bayoregister ukuvota ukwenzela ukuthi sonke sihlele ukuthi i-election elandelayo sivote. Njalo futhi sikhuluma ukuthi kumele sisekelane omama nxa kuyikuthi umama uyafaka ukuthi avotelwe. Sisekele sonke njengabomama.
Kanti manje kuzasebenza njani khona lokhu njengoba lingamabandla atshiyeneyo?
Singamabandla atshiyeneyo kodwa njengoba niyakwazi ukuthi kube inkulumo ezokukhulumisana ukuthi sishiya kwi-election kumele sivumelane ukuthi sifaka upresident oyedwa, sifaka u-MP oyedwa, sifaka ukhansila oyedwa. Noma nje inkulumo zakhona zingaphuthi kodwa ziya ekuphutsheni kukho lokho, so sihle silungiselele khonokho ukuthi si-encourage-ane ukuthi kumele sivotelane as omama.
Khona kukhanya kulokuvumelana yini njengoba lingamabandla atshiyeneyo, liyavumelana yini njengabomama injongweni?
Sicalile into le yaqala eHarare yenzakala imithi yabomama nalaphi siyenzakele futhi izayenzakala amaprovinsi wonke size sijayelane ukuthi kumele sisebenze ndawonye.
Kodwa kwakathesi akula yini lapho kungani kuyakhathaza khona okungani yiko limele lungise khona?
Hayi khathesi akulanto ekhathazayo ngoba already vele i-leadership yama-parties engaseyabomama sisethile ithoni yokuthi abantu kumele basebenze ndawonye. Yikho kusiba lula ukuthi nxa kuthiwa omama ngabahlangane belaphana bengama-parties achiyeneyo ngoba ama-party ona la u-8 ungathi omama bahlangane ndawonye besikhona sonke ozezi-parties zilabantu ababebeleleyo ngoba vele ithoni already siyasethwa ngama-parties.
Alo-ke ngonkosikazi Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushortwave 4930-6065, lagu 15460 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukele ethi www.voaindebele.com, lagu Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
izakhamizi zedolobho le-Cape Town e-South Africa ezingamakhulu ambalwa lokhu zihlala enkambeni ngemva kokudilizelwa izindlu lizulu likazamcolo elitshayela tshisa abanye ngombane olumathe ezinye izindlu. Kubikwa kulabantu abalichumi abafileyo kusehlakalo lesi esenzakale ngolwesibili langolwesithathu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala eJohannesburg, unkosazana Victress Mathutu.
Kube lesikhukhula eCape Town. Engi-understand ukuthi abantu abaningi bagcine sebesuswa lapho ezindaweni abahlala khona besiyagcinwa kuma-community wall. Abantu abaningi phela ade bebalela abantu abangadlula 400 ngokuthiwa basusiwe ezindaweni lezi bese behlasele khona ngamanzi besiyagcina kuma-community wall. Izikolo zikhukhulekile, ama-building, ama-church. So isimo esibi kakhulu.
Ngokuzwa kwakho kuthiwa bakhona yini abeZimbabwe abangaba bengene engozini?
Yazi, okokuqala nje abantu beZimbabwe bagcwele indawo yonke. Kusho ukuthi nje ngoba kuzenzakala eCape Town noma nje bengagcwalanga njengalapha eGoli, kuvele bakhona abaseZimbabwe abeyingxenye yalokhu kuyalezo zikhukhula.
Kusho ukuthi okuhlaselweyo yiCape Town kuphela, endaweni ezinjengakhonapho khona ke khona kube njani? Akula ngisho lezulu elincane elifikileyo?
Awu, isimanga esikhulu kakhulu ngoba izulu lelo ngisilizulu eCape Town zalibonela kuma-TV, izikhukhula, khukhula abantu, zikhukhula yonke into. Kodwa lapha eJoburg ngisho lokuthonta nje lamayezi nje azange siwabone.
Wona kodwa umkhathi unjani khona ngapha eJoburg?
Umkhathi nje unjalo nje kuye kwaba kulomoya nyana, uyabona lo moya obandayo nje vele ngoba kusebusika, lomoya obandayo kakhulu. Kodwa sizile lapha kulaba bezomkhathi bethi le weekend kuzobe kubanda kakhulu.
Alo ke ngunkosazana Victress Mathutu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Bhilitane zivotile lazo kukhetho lokukhetha inhloko kahulumende. Ibandla lenhloko kahulumende le-Conservatives linqobe kodwa lasala selingasela malunga amaningi kakhulu kulele leba. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane unkosazana Noma Mliswa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi, ngavota mina, ngavota kuhle, kwakungela ama queue yakwazi, it was very nice, very peaceful, no long queues. Hayi, kwaba kuhle kakhulu.
Nxa ukhangele khonoko okwenzakale khona ngapho lekuseZimbabwe ungathini?
Hayi, lapha vele ku-organize and akula amapholisa alimelela libona ukuthi kuzayenzekalani, akula umsindo, everything just peacefully. Ifika khonapho, it's so straightforward. Bakubuza ibizo lakho, bakunike inamba yakho, uhambe wena ebhokisini yakho uyenze wedwa, ungelo muntu okukhangelayo, ungelo muntu okumeleleyo endleleni.
Manje nxa ungakafiki khonapho ebhokisini, bakhona yini abamabandla aphikisayo kumbe amabandla abawusayo njengalokho esikubona ekhaya ukuthi babe bephandle kwalaphana ukuvotwa khona duzane la khona?
Akula, akula vele, hayi akuhambela wedwa. Kulo muntu okumele ukuhambela kuhle ule njengohambe uye emagroseni lapha uthethenga something. And you know, it's all just normal, you know.
Manje ama-results angikhona athethe isikhathi esinganani, njalo ungathini nxa wakhangela lokwenzakala ekhaya?
An hour after isikhathi esiningi vele, it was just an hour after bevala, next thing saxa sikubona ama-results.
Alo ke ngunkosazana Noma Mliswa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhilitane. Omunye osakhulayo uFrederick Nkiwane uza kwele Melika phansi kwehlelo lweMandela Washington Fellowship. UMike Hobe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lomoyo engakasuki ekhaya elubhekise kwele Melika ngevikezayo.
Kukhulu hayi la mathuba esithi asothuba lokuthi uyangena kilo nje ukuphelela khonapho. Ngamathuba esingathi izihluthunelo zikusasa engathi lihle ukudlula izolo kumbe lamhla.
Kahle kahle bhutwama, ungitshele ukumsebenzi onjani?
Hayi, umsebenzi u-right. Mina lapha kuzweka zeZimbabwe ngisebenza njengomgcinimali, ngisebenza ebhanga. Hayi, umsebenzi wami nje yikunikeza abantu izikweletu kakhulu, particularly kakhulula amankampani amatsha asakhulayo angabizwa ukuthi ngama-SME.
Ukhangelela ukuthi uzabe ufunda izinto ezinjani kuhlelo lolo?
Okuzakwenza ukufunda kakhulu yikusebenza nje kubambana labanye abantu siqhumeni nje esingathi ngesilungu yi-teamwork ukubambisana nje labomakhelwane ukubambisana lesihlobo labangani siya phambili okunye futhi esizakufunda okubaluleke kakhulu ukuthi izinto zemelika elingathi yileli elingathini liphambili yakhokhela umhlaba wonke jikelele nje ngizo zonke izinto masingakhuluma nge-technology masingakhuluma ngezemali ngoba imali yabisentshenzisa umhlaba wonke laba bantu ngathi baphambili so ukufunda nje ukuthi bona bakwenza njani lokho kuyizinto bese sikuletha la ekhaya sizokusebenzisa ngendlela ezasebenzelana lathi ezasisebenzela thina
lapho usuqedile ngale mfundo zakho kwele melika ukhangelela ukuthi uzabuyenzani lapho uzabusebenzisa ulwazi lakho
masikhangela nje iprogram yakhona ngathi bayihlele kahle laba bantu bemelika engizahamba ngale ngithi yakufunda kakhulu ngokokuthi izikolodo sizinika njani amakampani asakhulayo ingxaki esingathi silayo kakhulu kule lizwe ukuthi imali yethu ayenzi ukupha izikolodo ezibhadala ngemva kwesikhathi eside nje eziningi zakhona zibhadala after 1 month after 2 months lokhu kwenza ukuthi la makampani engakhuli ngendlela angakhula ngayo so lolu lwazi lokuthi bona benza njani ukunikeza amankampani imali ebhadala ngemva kweminyaka elithumi ukuza kusebenzisa ukwakha leli lizwe sincedisa amankampani ukuthi athenge imishina leyenza kwenza akhule enelise ukuthengisela amanye amazwe.
Alo-ke ngumnumzana Frederick Nkiwane ungumgcini isihlalo ngasebhanga amabhanga atshiyeneyo eHarare engomunye wabasokhulayo okuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Lingalibali ukulalela kuhlelo kusasa lapho esiqhubeka sixoxa lomunye njalo wabasakhulayo oza kuhlelo lweMandela Washington Fellowship.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampa bafube mbula
ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje ngixoxa lomqoqi obona ngokuqhutsha kwenhlelo kubandla le-MDCT umnumzana Abednego Bebe. Ngiyakwamukela kuhlelo mhlonitsho.
Sakubona ntungamili, linjani balaleli? Ngiyathaba ukuba sehlelweni lo namhlanje.
Kusitshele zihamba njani inhlelo zenu zokudinga usekelo emaphandleni?
Sokuyisikhathi sakhona-ke ukuthi-ke abantu bakhulumisane ngezindlela ezijiyeneyo ukuthi hhayi ukudinga usekelo kuphela kodwa ukubonisana-ke ukuthi sisesimeni esikiso njengelizwe leZimbabwe ngenxa yodaba olulodwa esikhuluma ngalo sonke isikhathi. So-ke ngalolo daba kube lokuthi-ke ungakhumbula ntungameli size sathi thina asingeni ekhethweni-ke sizama ukufuqa ukuthi sitshengise-ke umhlaba ukuthi lapho kulo hlupho khona kulokuqilibezela ekhethweni esazi thina zibe khona yiyo i-biometric voter roll. Yona i-concept ye-biometric voter roll ilethwe nge-pressure ekade ikhona ivelela ku-MDC. So ngaleso sizathu-ke sizinike-ke ithuba lokuthi-ke njengoba i-biometric voter roll isiyinto ephilayo sesilohlelo-ke lokuthi singene phakathi kwabantu-ke sikhombisane kumbe sifundisane labo ukuthi hayi bo sokulohlelo olutsha kusela muntu-ke oku-voter roll okwamanje bantu bonke bazabhaliswa kakutsha so abantu bahlale-ke beqaphele belungele ukuthi nxa kuqala lokho kubhalisa bazibone belelungelo lokubhalisa. Okunye sikukhangelayo kakhulu-ke yindaba yezithupha abantu beZimbabwe abaningi abanye abalesifiso sokuthi ngabaphatheka abalazithupha sizama ukuthi sibakhuthaze sibaqoqe-ke ukuthi bakithi bonke abantu abangalazithupha abasondele eduzane batsho lezi zathu ukuthi sizatho bani engalazithupha ukwenzela ukuthi-ke silungiselele ukhetho olufaneleyo-ke oluza kwenza ukuthi wonke umuntu weZimbabwe olesifiso sokuthi akhethe-ke lo afuna amkhokhele abe lalo lelo thuba akwenze lokho.
Kudaba lokwethuselwa kwabantu lapha kuhamba njani? Siyake sizwe ngezikhathi nxa sokudingwa usekelo lapho ukuthi izalukazi lamaxhegu bayethuselwe emaphandleni kuhamba njani lapho eselifike khona?
lapho sesifike khona yebo yeke ungaba khona ukwethusela phela umuntu angavele athathe umkhuba omubi kuba nzima ukuthiya uphele ngokuphela zikhona ke indawo lapho ukwethusela okukhona kodwa ungakhohle ukuthi okakakhulu ukwethusela kube khona kakhulu ukukhokhelwa ngama overdrafts ngesikhathi ke kungenwa emaplazini ungakhangela ke kathesi ke ama overdrafts sokusele ke yona icommittee yona ekhokhelwa ngitswangwa kodwa ama overdrafts amaningi athi a asisakungeni lokho ayisikho esakulwelayo khona ukuyana sokusenza ukuthi ke kwehle ubudlwangudlwangu elizweni kusale nje lo obuyabe ukuthi kubaliwe lapha lalapha yana so sikhangeleleke ukuthi abantu bathathe lo lelo thuba ukuthi babonakalise ukuthi ubudlwangudlwangu behlile kodwa ke ungakhohlwa ukuthi ke ngesilungu abantu badlule kuloko kuthiwa yitrauma ikakhulu abantu emandebeleni uzafika ukuthi badlule kutrauma kukuraundi bavele badlula kutrauma ka-2008 lapho okulabantu akade kuthiwa umuntu uyanyamalala kokuphela angazakali badlule kikho ke abantu bakithi so ngaleso sizathu ke kuyadingeka ukuthi sisondele phansi kwabo sibakhuthaze sibaqinise ukuthi hayi bo lapho okulobu bikhona kulaphana kasilungiseni sonke kanjani
uphose lokugcina uvalelisa izakhamizi MP
Ngiyabonga ke ntungameli ngiyabonga zakhamizi kodwa ke engingalichiyela lona ke ukuthi ke qaphelanini ke kade sika kusadingeki ngicela abantu bezimbabwe bonke ke babe kwazi ukuthi kasibuyeleni kusimo esasikiso sisilwa lamakhiwa sasisenza izinto zethu silungisa izinto zethu emakhithini ethu sikwenze sikwazi lokuthi ngoba amakhiwa ayesincindezela nanguphoke lomgabe sesincindezela sithini ke sithi asibuyeleni ke endulo siyetshengisa ukuthi hayi thina siyahlala emakhithini sikwenze lokhu esifuna ukukwenza simkhiphe umgabe ngoba sesidiniwe sesifuna abantu abethu basebenze sesifuna abantu bahlale kuhle sesifuna abantu bathole impilo abayifisayo eyiyo abayilwelayo hathi lokho okwenzakalayo ukuthi batshontshelwe impilo yabo ngurobert mgabe lezanu p f
hhayi siyabonga mnumzana bhebhe bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
Siyabonga.
Belilalele uhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lomeli wenkayisawu thedalele ephalamende njalo engumqoqi wenhlelo ze-MDCT umnumzana Abednego Bebe asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
Siyabonga ntungamili kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Angliston Sibanda isizalwane seZimbabwe esenza imisebenzi izokulima kwele South Africa Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
Ngiyabonga ukwamukelwa kanti.
Ya, ungasitshela mnumzana ukuthi amabhizimusi ayenzwa ngabantu kona ngapho eSouth Africa ikakhulu awezokulima ayithuthuka yini?
Yebo, ikakhulu amabhizimusi ikakhulu awezokulima ngapha eSouth Africa ayathuthuka kakhulu amale potential futhi ukuthi athuthuke ngoba ikhulumendo weSouth Africa kathesi uzama ukuthi athathe umkhonomi amandla zomnotho awunikeze abantu abansundu bese kusithi ke phakathi kwalodaba lokuthatha umkhonomi kulodaba lomhlabathi bese kusiza udaba lwezokulima ukulima lapha eSouth Africa kulokho kuyinto yamayelungu lokho kuyinto yamabhunu so ke sithola ukuthi ke thina mawusisiza ngapha wena uqala si abalapha abantu beSouth Africa abakuzwisisi kangako ukuthi ukulima kule mali kanti ke usithola ukuthi abantu abaningi abafika lapha bayenze kahle kwezokulima ngabantu abasuka ekhaya eZimbabwe labafowethu abafuye inkukhu lapha amaskral benza kahle kakhulu kanti lathi senza ama ezokutrena lezi siba siempower abantu sibona ngani ibusiness lakhona lenza kahle kakhulu ngoba khona bengani bavuleka amehlo ukuthi bafuna ukuthi babekwazi ukuthi kwezokulima lezi kahle kahle zenziwayo kanjani so ke kuyathuthuka kuyathembisa ikakhulu futhi ngapha uhulumende weSouth Africa uyasekela kakhulu inhlelo ezinjengazana lezo so ke kwenza kube lula kakhulu ukuthi nxa abantu bese senza la ma-business sibekwazi ukuthi sebe silosekelo lowengatsha zikahulumende
wabona abaningi yini abavela eZimbabwe abayenza ibhizinisi lokulima khona ngapho eSouth Africa
ngathi mina esengiva engikwaziyo so far abantu bonke abasekulimeni abalimayo imbida endaweni eziningi-ningi abantu basuke ekhaya abanye basuke eHarare abanye basuke kobulawayo ngabafowethu balutshwane ama-local South African abansundu abaqakathekisa kwezokulima ngoba kabakakuzwisisi ukuthi ukulima kahle kahle into enjani sile sikole esinye besisebenza naso ku-advertise ukuthi kuyafundiswa abantu ngababuya ekhosini ku-aplaye abantwana abangu-3 kuphela ndabangu-3 bona abangamabhunu kuphela abantu abansundu kabakakuzwisisi kodwa kabaningi soke abantu bakithi sebebuya-ke lapha e-South Africa bafike bathethe lawo mathuba bafoti abalima kakhulu ngale Free State ababreak i-record kanti asibo bodwa nje baningi endaweni eziningi-ningi lapha eGoli abalimayo ngandi abaningi bakhona ngabantu bakithi.
Lona ibhizinisi lokufuya inhlanzi libhizinisi eliphumelelayo yini ngapha e-South Africa? Siyabona ukuthi eZimbabwe lingani liyathuthuka kancane, kodwa kunjani khona ngapha?
Ngapha kusasephansi, siyazama ukuqalisa katsha. Sizama ukuthi silipromote. Uyathola ukuthi ungakhuluma ngakho kusuka kubuya abamhlophe nje kuphela abelungu yibo abazayo, abansundu kabazwisisi, balutshwane kakhulu abazwisisayo. So kusase nomkhankaso, sisazama ukuthi singene ivini lamahofisini abahulumeni ukuthi kube nomkhankaso wokuthi abantu be-South Africa bazwisise ukuthi ukulima, ukufuya inhlanzi, ukulima imifino kule mali yikho abadla khona. Angithi bona bajwayele ukuthenga ispinatshi kubo-Shoprite, kusuka ukuthi bayakwazi ukuthi ispinatshi lesabathenga kubo-Shoprite sisuke ngaphi, yikho kule mali khona. Ma befuna ukuthi bathathe umkhono kumbeshe ezandleni zabo, kababe kabaparticipate kakhulu lakho ezigabeni zokulima. So ikho silapho ukuthi senze ikuthi sithuthukise sipromote engathi indaba zanele zokulima ukuze i-SADC region ingalambi. So thina injongo yethu sikhangela ukuthi sisebenze i-SADC region ibe i-region ekwazi ukuthi sizenzele ukudla abantu bangalambi ku-SADC region, njalo sisebenzise i-technology eyenza ukuthi abantu bangaze bakhala ngokuthi kule climate change lento ezinjalo.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, siyabonga abalaleli, ngithemba lizwile ukuthi sibambele ekulimeni. Ubaba uJoshua Nkomo wathi imali phendulelani ibalaleli, ithi imali lizathola imali. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile. Lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda, usomabhizimusi owenza amabhizimusi ezokulima ese-South Africa, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington, lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-shortwave 4930-6065-15460, laku-13860 kilohertz. Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo Councillor Sambulo Maphosa ka Ward 25 eNkayi, Vosiphunyuka go Chief Sikhobokhobo engowebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Siyakwamukela kuhlelo. Ngesikhathi iningi lilungiselela ukhetho, bayasukumela phezulu yini abesifazana, bayakwazi ukuthi kwenzakalani kumbe kunengi okuhluphayo?
Bona bayananzelela sibili njalo basukumela phezulu. Kuningi esikwenzayo, siyahlangana njengabomama sisenza amaclub. Emaclubini ethu laphana sinamathuba, ikakhulu thina abohlangothi lwe-MDC ngatsho njalo, sinamathuba okuthi sixoxisane ngokuthi kungenziwani nokhetho. Lokuthi sinanzelele ukuthi abantu bethu asebekwanisile iminyaka engu-18, sibaqoqile amabizo abo ukuthi nana sibatholele uncedo lokuthi bazuze izithupha, nabanye abadala abakhulileyo abangomama abanganazo izithupha ngendlela ezithiyeneyo, sihlale phansi sakhulumisana ngakho lokhu ukuthi wonke umuntu next coming election kumele abone ukuthi avote. kunanzelele omama ukuthi ngaphandle kokuthi basukume labo akulalutho olungalunga ngoba bonke abantu bakhalela i-change.
Okuyikho esingathi kuyabakhathaza kuyini?
Kuningi esikukhangeleyo okukhathaza kwabomama. Okumqoka kakhulu zindlela ezokuphatheka kwabo kwezempilakahle. Izibhedlela zikhatshana nabantu okwenza ukuthi omama bahlaselwe yimikhuhlane icine ingaselapheki ngenxa yokuthi bayabe kukhatshana ukuthi kuyefika ezibhedlela. Izikolo nazo imali ze-school fees njengabomama siyahlupheka kakhulu ukuthi sifenelise ukuraise imali zokubhadalela abantwana ezikolo. Njengoba sikwazi ukuthi ezweni lakithi lapha akulamisebenzi. Thina ngapha-ke ngakosiphuninga siphila ngokulima. Manje amabele lawo esiwathengileyo nawo awasela mali. Okokuthi nxa usuthengisa ibhakede lakho futhi ufuna ukubhadalela umntana esikolo ungacina uthengise konke ukudla. So luhlupho olukhulu oluhlangana nabomama lona. Namanzi omama abaningi bahambela amanzi mangwenide. Kuyabagugisa khokhela omama. Omama bakithi ngapha bathuna sebengani badala kule minyaka yabo ngenxa yokuthi baqala nzima kakhulu ngemisebenzi abayenza.
Isibhedlela esiseduze lakhonapho yisiphi okumele abantu behambe kuso njalo sengumango onganani?
Isibhedlela kuthiwa yiMvuma Mission Hospital. Usuka lapho mina engikhona ngingasabani abanye abaphambi kwami uhamba 12 kilometers. Kodwa-ke okakathesi sokungconywana ngoba sesiyenze ikliniki siyayivula nje ngikhuluma so siyayivula mhla ka-15 June siziyakhele ngezandla zethu sincediswa ngamadona ngezimali. Ngikhuluma nje khathesi isibhedlela leso siyasebenza kuhle kakhulu. Silenhlanhla ke thina ngoba isibhedlela lesi siphathiswa yisona lesikade silasesemvuma mishini. Singaphansi kwemishini yona leyo. Akukaze kuswelakala umuthi noma izinto kade zinzima njani. Kuleso sibhedlela bekuphilwa sibili. Kubuya abantu abavela kwamanye ama-districts ezokwelatshwa khonapho.
Imali yama-school fees ke le mpahla zokuthi abantwana abangamankazana besebenzise nxa besesikhathini. Zikhona yini inhlanganiso ezincedisayo?
Lapho kulobunzima. Abantwana bafunda nje nababalisi nama-committees awezikolo aphele nzima ngokulwisana nabazali. Yebo kambe bebebhadala ngamabele kodwa sokunzima khathesi ukuthi baza kwenza njani. Amabele asanda kuwa ivalue khathesi olwalo ivalue beliyi-$5. Manje abangasithengela khathesi bekhuluma nge-$3 abadala abalezikweledi eziningi ezeminyaka. Okokugqoka-ke okokusebenzisa kwabantwana angamankazana kulama-donors asebenza nawo lapha sile SMD le World Vision ababuya bezosiphathisa kulohlelo okuphango lwe-iGet olukhangela kakhulu ngomntwana oyinkazana. So sifundisiwe ukuthi singabaphatha njani, sibathungela impahla zokugqoka into ezinjengama-pads ama-reusable. So kulapho-ke kungani kuba ngcono.
Kulohlelo kathesi oluqhutshwayo olokuthi amabandla ezombusazwe achiyeneyo akhuthaza abesifazane ukuthi bavote. So lubuya khona ngapho emaphandleni uhlelo lolu, bona ingani luzancedisa kakhulu yini?
Silulindele ngamehlo abo. Silulindele kakhulu ngoba omama bayakhala kakhulu bathi bafuna i-change. Bakhala ngabantwa babo abahlala egangeni abadlala empuzi bona befundisiwe. Balungela ukuthi ngabe ngabantu abahlala emahofisini. So nxa lungaba khona uhlelo olunjengalona lolu bakithi singathokoza okunye okumangalisayo and siyabe sikubona ukuthi into yethu esiyifunayo ingenzakala. Ngiyabonga kakhulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Councillor Sambulo Maphosa the Ward 25 eNkayi kwesiphunyuka ko-Chief Sikhobokhobo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Bizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Lingake singakehlukani ke sikhangeleke ukuthi besilani okuqhakathekileyo. Izulu lesikhukhula libulala abantu abalithumi eSouth Africa. Siludgiva ke lapha uhlelo lwethu. Igama lami ngo Chris Gande Lelane.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.